sesiyangena ke ekhethweni olwadala ngomnyumzana Sengiso Chabango kodwa uyehlulekile ukufaka laye icandidate kuward 9 meaning ukuthi I'm the only legitimate CC councillor and also candidate eka ward 9 njengoba ke yena wayekhorona sithi hey bafaka abantu mina ngazwini la kuhle mceke from the primary stages up to the harmonized elections yeah abanikazi besigodlo sikamthokazi bazakhuluma impopoma izakhuluma ngiyakwazi bayansekela kakhulu nisebenzela bokuhle lokho nisebenzela bokuhle lama stakeholders yethu wonke sesimelele ilanga lomhla ka 9 December ukuthi siye ngqobo ngiyalandzela njalo futhi la kwaye amawatsi ward 1 uyahlekile la kungena umnyumzana ombusiso siso kuward 18 meaning ukuthi yithi and akusoze kwaba lenye copycat again legitimate CC councillor or candidate emzini wakobulawayo.